So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Ngela emsakazweni we studio 7 olwesithathu mhla ka 24 kumabasa 2019 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje. Kambe ikomiti yebandla le MDC kobulawayo esanda kethwa izenelisa na ukumanyanisa amalunga ukuze engancintisani wodwa kukhetho. Silongqoqo lo somlomo omutsha wesigaba sakobulawayo umnumzana Swithan Chirodza.
Asikuyeki konukane eunjani. Ukuthi siyekethise izinto, siyekele izinto ezithathwa yisani. Lokhu asingazange sikwenze. Yikho bona ama-supporters ahle anjani akhetha a new leadership, ukhokhelo obutsha, achuba ukhokhelo obekethisa izinto, obekethisa ukuze i-city icine ithathwa yisani uphiwe.
Umbukiso wezamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair ungena kulanga lesibili lamhlanje kukhangelelwe ukuba le mihlangano yabo somabhizimusi.
Kuna abantu bebuye bezobona iVicforce as a tourist destination of choice. Siexhibita ama-services esiwaprovider thina njenge-VFM andal location.
Kuhlelo lapho esixoxa khona ngodaba lwe-Gugu Rawundi, sixoxa lo nkosazana Sinikiwe Ncube weBhalagwe esigabeni seMatabeleland South. Yena othi uyise wathunjwa ngomnyaka ka-1985.
Sathina singasafundanga ngenxa yokulahlekelwa ngabazali. Asilakusasa lethu, asinalutho, singabantu nje ezimpilweni zethu esingafundanga, esingelalutho, esisebenza zinto.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kambe ikomiti yebandla le MDC kobulawayo esanda kethwa izenelisa na ukumanyanisa amalunga aleli bandla ukuze engancintisani wodwa kukhetho. Isigaba sakobulawayo sihlala singesithathwa libandla le MDC kukhetho, kodwa kukhetho olusanda kwedlula olokudinga ukansila weCowdrey Park kunqobe owezanu PF kulaba mele ibandla le MDC ababili. Kuthi kukhetho olwanyakenye kwaba yiso leso, isigaba seBulawayo South saya kuzanu PF esedalele parliamente. Sixoxelo somlomo isigaba sakobulawayo ku MDC umnumzana Swithan Chirodza sambuza ukuthi macebo bani abalawo njengoba besanda kethwa ukuthi isigaba sakobulawayo singabi yiso esichona sithathelwa isikhundla libandla lezanu PF ngenxa yamabandla ancintisanayo evela kubandla linye.
Bembona ngani into ebalulekileyo ukuthi kukhulunywe ukuthi li province iza ibisela njani iBulawayo South, ukuthi iBulawayo South ibe yi-6 elokhuzeni ekhutshwa yi-MDC, angithi ekhokhelwa ngubaba uNelson Chamisa, ukuthi i-Ward 28 le ehluthunwe yizo ezandleni ze-MDC anje iyabuyela njani ukuthi ibe yi-Ward ekhokhelwa yini i-MDC engaphansi kulokhuzeni kwe-MDC. Bengicabanga ukuthi yinto ecakathekileyo ukuthi kukhanye ukuthi sokule bukhokheli obuthiyeneyo ukubambana kuprovince. Ngithemba lokhana leso mkhosi sikhathi i-Ward 28 ithathwa yizano. Bembona ngani lokhu bekuyaba ama-agenda okuthi abantu bengakhuluma ngawo, hathi ukuthi sibe sikhuluma into ezingazange zilotshelwe ku-national. So kade simbonani u-chairman ube sekhulumile ukuthi i-next agenda ukuthi sibone njani ukuthi sithabise ama-supporters ethu ngendaba zika-Ward 28 South le yaba yisanuphi. ngayo ukuthi bekulesi gwenqa ekade zikhona endleleni yethu.
Ye, izigwenqa lathi sizibonile lizazivala njani izigwenqa lezi ikakhulu ezokuthi kuyatholakala abantu ababili kumba abane bencintisa isigaba sinye, liza kwenza njani khona?
Into ekhona laphana ukuthi ilokhuzeni ngathi ama-supporters angithi nga ekhangele thina angithi simele sinike AST yona i-leadership angithi yona i-province imele ikhokhele ibe yiyo ephambili ukukhampena. Kuzananzelela ukuthi laphana akuzange kube lama-campaigns. Into eyiyo eyasolwa ngubani? U-president wethu ukuthi lokhu akuhanjiswanga ngendlela. And sithe sikhangela kulokhu Zenini ku-Congress abantu abayiba abasisupport abakuma-structures bayisola naleyani into, and bathe beyisolile bathe sebekulungisisa bakhetha i-province enjani entsha angithi. So mbona ngani owathesisi lakho elithiwa yi-confidence ukuthi sizakulungisa ankolo ukuthi sizabuyela kulolwane uhambo olohamba ibona labana abayibo abayekela ilokhu Zenini i-CD ithathwa yi-ZANU-PF. So mbona ngani ngolwesine sesike sahlala phansi siyabe sesitela ama-supporters ethu ukuthi uhambo lwethu lunjani, kodwa asibuyeli khona ukhane eunjani ekuthi siyekethise izinto siyekele izinto ezithathwa yisana. Lokhu asingaza ke sikwenze. Yikho ubona ama-supporters ahle anjani akhetha a new leadership, ukhokhelo obutsha athi ubukhokhelo obekethisa izinto obekethisa ukuze i-CD iqine ithathwa yizanu PF.
Hello ke ngumnumzana Swithan Chirowotsa osandakhethwa ukuba ngusomlomo omutsha wesigaba sakoBulawayo kubandla le-MDC ubexoxa le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Umbukiso wokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair ungena kulanga lesibili lamhlanje edolobheni lakoBulawayo, njalo kukhangelelwe ukuthi kube lemihlangano etshiyeneyo phakathi kweziphathamandla zikahulumende labo somabhizimusi beZimbabwe kwamanye amazwe. Isiphathamandla salinkampani unkosazana Ruth Ncube ubikwa isithi ngesilinganiso esekhulwini amankampani avela eHarare yiwo athethe indawo enengi eyi-50%. AwakoBulawayo wona abikwa ethethe i-25%, avela kwamanye amadolobho 15%, owaphandle kwelizwe ingcosana nje i-5%. Inani lamankampani aphatheka kulumbukiso likhuphukile lisuka kumakhulu amane lamachumi ayisitshiyagalolunye i-491 nyakenye lisiya kumakhulu amahlanu lamachumi amathathu lambili i-532 lo umnyaka. Umanisipala wedolobho le-Victoria Falls laye uyabukisa kulumbukiso, njalo umeya umnumzana Somvelo Dlamini utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 okunenge ngombukiso wabo.
Sifuna abantu bebuye bezobona i-Vic Falls as a tourist destination of choice. Si-exhibita ama-services esiwaprovide thina njenge-VFM and allocation lamanye ama-projects like ama wash programs, the provision of sewer, water, reticulation, liquid and solid waste management. Yikwesi zama ukuthi sikwe exhibit. Ekubukiseni lokhu kungasinceda ukuthi sicine sithola ama investors abangasincedisa to fund some of our projects. And also kunceda ku cooperation the outside world might come befunde something kibo. I think amazwe ale cooperation lathi singafunda ulwazi lwabo lathi sibaphe lokho esikugwanisa.
Abanye njalo basola bathi lonyaka umbukiso lowe trade fair awusanjenga ukuqala ukuthi kwakubuya amankampani amaningi avela kwamanye amazwe, lizafeza injongo
yayo. Yeah, liyabona sometimes I service provision ku-local governance iyachiyana. kulama skills achiyeneyo. So even locally we can learn something from other municipalities. For instance, kulabo Harare, njengama cities, thina we are a municipality. We can learn something like from Obulawayo or Harare, because labo ngama champions in service provision.
I Victoria Falls indawo yezethekeli. Council yakho yona iphathe kanjani?
Yeah, thina njenge Victoria Falls I council yethu has to make sure ukuthi indawo yethu siphihlanzekile. Ukwenzela ukuthi izethekeli ngazi zifika. Sithole kuyindawo ehlanzekileyo ukwenzela ukuthi noma bebuyela kibo le besiyatshela abanye ukuthi Falls yindawo okufuze abantu beyivakashele. Siyezama clean up campaigns the past 3 days that they say the clean up campaign. This is a tourist destination. Esifuna ukuthi offer ama services that are second to none. Asifanani lamanye ama local authorities ukuthi akufiki izethekeli ezivela phansi kwelizwe. Kithi kufika izethekeli ezivela even e-Europe, America, all over the world. So kufuze bethole ama services. Clean water, garbage collection, sewer services, even imgwaqo sibili kufuze kube imgwaqo e-perfect, accessible.
Zona ziyabuya izethekeli kodwa ngobuningi baso kulezi nsuku njengoba sibona ukuthi umnotho welizwe unjani eZimbabwe.
Yeah, izethekeli ziyabuya kakhulu. Ziyabuya kakhulu eForce. Of late vele ama tourist arrivals kade bengena ngobuningi. I'm clear that I think ama tourist despite economic situation yet, ama tourists they are coming in numbers. Despite even bad publicity that's out there, tourists are coming in numbers to support Zimbabwe. Therefore, I think economy at Big Falls is going to be better, even illegally. I'm urging ama visitors to come and visit our stand at Red Fair. Yabo Baliwe, Victoria Falls Municipality stand. Bekuye bezobona. Ikuthi befunde, then besinike business.
Lo ke ngumnumzana Somvelo Dlamini, umeya we-municipala we-Victoria Falls, obexoxa le-Studio 7 ecingweni ekoBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-News Day lithi ukonakala komnotho elizwe kulakho ukubamba ngamandla abantu ukuthi bangene ezitaladeni batshengisele njengalokho osokwenzakala kwamanye amazwe afana le-Sudan le-Algeria. Iphephandaba le-The Herald lithi umhlangano we-Congress webandla le-MDC uza kwenza kusetshenziswa imali eyizigidi ezintathu $3 million kulabantu abazinkulungwane eziyisithupha i-6,000. Okwamanje ke sesilalela amazwi abalaleli bethu abathumele nge-WhatsApp. Yeah, ke sizwe ke abalaleli bethu.
Ndivuka njani lonke ngiyalibingelela basakazi be-Studio 7 nomhlaba wonke nje ngiyalibingelela. Kathesi lapha ngithi ke ngikhulume nami engikunanzelela engakubonayo ngekukurahundi. Ikukurahundi le ifika mina ngangiseselijahanyana nje 23 years. Ngakubona sibili ngoba umunye wayefanele abulawe. Ekwenzeni kwakhona ngangisebenza ngisemsebenzini e-DDF eRupane. Basifica sisemsebenzini labana abantu. Basitshaya, basithatha, basisenkambeni esiwali. Lapha abathona besitshaya khona iminyonke, bebulala abantu, izidumbu engangizikhangela bezibulala. Lathi sikufanele sibulawe kodwa thina sitshaywa ngoba futhi njalokho basibamba mlanga edibha besitshaya ngentonga zabantu ababathathela edibha lemichilo lezamboko. Satshaya kuthe basikhulula ngabo 3-4 konapho ngesikhule sahamba sangaphandle ngalezindlu zethu zingale ngaphandle sihleze ezindlini zethu bafika ntambama sebehamba ngeland rover bafika ngeland rover bacela amafotholo bebabili bacela amafotholo beboleka kufolomani ufolomani uthi kathi hambisa amafotholo bona babuza bathi bakomana babatangathi nabo nemasikati bari kuphi ufolomani uthi hayi bakhona balele lapha endlini ngoba sasithone siyibundula imini yonke badayize bawuye khona nxa sihamba kwaphana ntithe sesihamba la mafotholo nxa sifika sifaka amafotholo emoteni umuntu lwane uyaphuma ngale ku-left side emoteni ubhoda phambi kwemoto ebuya kulo driver lapho efike abe sesaluta athi lwane abasembuza ethi orikuti athi ndokumbira abantu aba 1-2-3 ndoda kuwurara iyo zino ecela thina sisizwa sifaka amafotholo emoteni ngemva kwejipi esicela thina sisizwa lwane wamphendula wathi aba bavumile kuwurayiwa bantu banosebenza undergarment isikhathi sixotsha habani basixotshela khatshana esixotshele khatshana kwakuyisikhathi sesiyane sokulahla izithupha zikasmith lezane zestamp print sokusenzwe zamazenge lezi ezilepikitsha
e sanibonani makamthakazi ngupeter ngwenya eplumtree emalopa yebo esibhekane lakho kakhulu lo nyaka isiwomiso esinzima kakhulu okudlula iminyaka ngazi ankaze ngine iminyaka eminingi ngingasakuboni lokhu ngazi ye sithwele nzima le nkomo asazi ukuthi ziyokuphila kanjani lathi siyakuthola ngaphi amanzi okunatha manje sisemaphandleni sebe sicela sibe singabe mhlawumbe ngabe kuthiwa sile gamente enhle engasicabangelayo isiyenzele imigodi isibhorane mhlawumbe sithole amanzi sinathe nemfuyo yethu yinto esibhekane nayo kakhulu kulo nyaka futhi okunye uhlala kahle eZimbabwe siyayishota mpela ngoba kakhulu umbusho lo okhona kwamanje webo ngowethu abantu amnyama kodwa kuyashota kakhulu siyabona mpela ukuthi hayi kusasikunzima ukuthola ukulunga mpela kombusho kweZimbabwe ukuthi ibe nenkululeko yomnotho kunzima kakhulu asazi ukuthi ngabe umnangagwa uyalibona lelo sho ulalo isho lokukhuphula umnotho wethu ube khona mbeni atshintshele imali ekhona ngoba imali le asiyiboni ile mpumelelo eZimbabwe le amabhondi wona la akhe ngoba so mali esebenza kwamanye amazwe imali nje ifana lephepha kumbe iphepha ongalibopha ongalibhemisa igwayi uma ungumuntu obhemayo athina siwazi ukubhema igwayi kodwa siyabona bebhema ngisho ukuthi hhayi yinto engiyibona kakhulu sithala ngesiwomiso isikhona eZimbabwe engapha iPlumtree komile akulambuzulu izulu alizanga lana kwanhlobo lonyaka
salibonani kustudio 7 igama lami ngingusibusiso ngihlala eJoburg eSouth Africa mina udaba engisacela ukuthi ngiphawule njengalo yilolu olwendaba yegugrawondi ngizwa kuthiwa kuzoba nekhomishini ezobuya izohlala elupane ithatha ulwazi lwegugrawondi ukuthi kwenzakalani elupane center kodwa ngokubuka kwami mina ngibona ngathi nje kudlala ngabantu besintwini lokho ngokuthanda kwami ngithanda ukuthi ngabe abantu kabayi kuleyo ndawo omnankagwa bengenza ngathi bakhohlwe ukuthi abantu bababulele emakhaya elupane bayofunana elupane center abahambele emakhaya lapho kunabogogo abayibona abashonelwa zingane zabo omama ababulawela ingane za amadoda abo bonke nje abantu abafayo abanye amangcwaba aziwa abanye bathathwa baphoselwe emalakwe so kungani bethi baye elupane indaba nje yabo yokudla imali kuphela abantu ma bengasuki emakhaya belupane bayabuza iyouthi abantwana abancane abangazange babona udaba lwegugrawondi elupane bayakwenzani bayakudla imali ubabuza enganini ngoba ingane azazilutho zizelwe manje abaye ezakhamizini lapho kuyikho abenza amanyala abo khona
siyabonga labo ke ngabalaleli beStudio 7 abasithumele imbono yabo ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso yezempila kahle emhlabeni jikelele eWorld Health Organization ithi sokulabantu abedlula amakhulu amabili abafileyo kwalimala abedlula inkulungwane ekulwisaneni kwamaxuku amabili azithi yiwo amele abe ebusa eLibya. Umongameli Donald Trump welemelika izolo ohlangane leziphathamandla zenkundla yokukhulumisana ebulenjini eTwitter ngemva kokwethesa inhlanganiso icala lokungamphathi kahle kunkundla le eTwitter.
Safa saphele isizwe simnyama.
Hosa!
Safa!
Isizwe saba!
Kamula mona!
Hani chalani
lamhlanje kuhlelo esixoxa khona ngokwenzakala ngesikhathi sombhuqazi wegugu rawundi sixoxa lonkosazana Sinikiwe Ncube webhalagwe esigabeni seMathebeleland South yena othi uyise wathunjwa ngomnyaka ka-1985 njalo kuze kube namhlanje abazi ukuthi wasiwa ngapi. Unkosazana Ncube uchasisele usithandekile emhlanga weStudio 7 okwenzakalayo kanye lembono yakhe ngemizamo eyenziwa nguhulumende ukulungisisa udaba lwegugu rawundi.
Mina ngalahlekelwa ngubaba ngo-1985. Ubaba wabuya abantu ebuhlungu kwakusekuthiwa wawungaba abo-telefogop kodwa ngangisasemfitshane ngangakakhulu kahle. Abantu labana babe babili basuka bafindisa baqoqota endlini. Uba waphuma and then basebembuza ukuthi ingabe kulamasosha yini enkambeni. Uba wasethi hhayi sebebalutshwane, basebebuza ukuthi umgwaqo ungabi, wasebatshela ukuthi umgwaqo useduzane khona lafunda, basebesicelile sitshengisa, wasesithi iyangena endlini ukuthi ethathe egqoke ngoba wayegqoke ivesi le-short ata asiyeduzane khonapho yaphenduka eduzane wayegqoke ngama-formashes enyaweni. Waphuma naye engathi umuntu ezaphenduka kwahle kwaba yikho ukuhamba kwakhe khonapho isicathulo sakhe saphelela emgwaqweni.
Labo abantu ababuyayo babebuke kanjani? Ukuthi kwakungaba ngabahlamuki, babekhuluma limi bani, babegqoke njani njalo babehamba ngenyawo?
Hayi, ukuthi babegqoke njani angizange ngibone ukuthi babegqoke njani. Babengagqokanye ukuthi kumbe babengabe begqoke izigqoko kumbe sipheza amasosha, hayi babegqoke izigqoko zabo kodwa izicathulo zabo zabonakala zingamajambo. Babehamba ngemota, imota yakhona babeyimise emgwaqweni. Ilima babelikhuluma babekhulumisa isona.
Abadala balitshela ukuthi kuyini abakwenzayo ngaleso sikhathi?
Bahamba bayaripota emapholiseni. Namapholisa athi bazabatshela kungaba lokunye umoyanyana abawuzwayo. Akuzawuphinde kube lokunye ukuthi kumbe bebazize beze batshela ukuthi bathole something, akuzange kube khona.
Lapho isicathulo esaphelela khona kukhombani ukuthi kungabe kukhona okwenziwayo kuyo leyo ndawo?
Lapho isicathulo esaphelela khona kwakhanya kulamachibi-chibi khonapho, kulezicathulo eziningi ukuthi kwenzakalana kulamuntu okwaziyo.
Siyezwa njalo kathesi uhulumende uthi ulohlelo lwakhe lapho azahambe ekhuluma lezigaba, ngathi nje vele oluqhubekayo lapho ahambe ekhuluma labantu ngodaba lolo lwegugu rawundi.
Hayi, angikazihambi.
Kodwa lezo ukuthi abantu bazathathelwa ama-birth certificate, abanye bazangcwatshwa kutsha, abanye kumele bekhulume okwabehlelayo ngesikhathi segugu rawundi.
Ngiyakhuluma ngayo. Uhulumende
kuyikuthi bengabuya khonapho bahamba ngezigaba langezigaba. Kuyukuthi bengabuya lingahamba kuyafakaza ukuthi kwenzakala.
Yeah.
Kodwa liyakuvumelana lakho ukuthi kufanele abantu labo abangcwatshwa emgodini iminye amathambo abehlukaniswe bengcwatshwe kutsha?
Yeah. Thina njengathi salahlelwa ngabazali bethu silesifiso sokuthi abazali bethu sibathole amathambo esiwanginabe kutsha, sibe leqiniso, sihlale sikwazi ukuthi inzalo yethu lele laphana njengesiko lethu.
Kodwa abanye bathi uhulumende ufuna ukwenza khonokho kuphela, bona bafuna ukuthi kucace ukuthi abantu laba baya ngaphi, kuxoliswe njalo kube le mbadalo. Ubona kuqakathekile khonokho?
Ye, kuqakathekile. Ukuxolisa komuntu kuqakathekile ngoba uyabumbona ukuthi lawe engangazizwa ilesori nxa isithi story uyeza lawo umzeli umuntu nxa ecelisa umbona ukuthi ngxanye uyazisela phakathi kwakhe ukuthi waphambaniseke njalo ukuthi abantu bephele kuncane iye kumele siphele kuncane ngoba kunje thina salahlekelwa ngabazali ubaba wayengu-teacher kazangathele ententeni kazangathele lutho sathina singasafundanga ngenxa yokulahlekelwa ngabazali asilakusasa lethu asilalutho singabantu nje ezimpilweni zethu esingafundanga esingelalutho esisebenza zini kodwa ikathi sasinabazali okumele ukuthi ngakathi esingathi sikhathane ngempilo njengabanye abantwana
abanye abadala emulini baluphatha njani lolu daba
umama sewabhuga sasekhona umfowethu esilayo ngisise mdala kodwa kakho lapha komalaba uhlala komalaba le
alo-ke ngunkosazana Sinikiwe Ncube owebhalagwe esigabeni seMatabeleland South ebesixoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 kuhlelo lwethu esiphatha khona indaba zeGugurawundi. Umhlabeleli olodumo uSandra Ndebele kakhethwanga ukuthola isicoco emcimbini weNational Arts Merit Awards kumbe amanamas ayenzelwe eHarare kuviki edluleyo. Sixoxe laye uSandra ukuze sizwe ukuthi wahamba njani umcimbi lo lanxa engakhethwanga kodwa igama lakhe lalikuluhlu lwabazakhethwa amanominees. Mayuyu Zulukandaba siyaxolisa sisenelisanga ukuthi silethuleleke indaba esiyenze ingxoxo yethu esiyenze loSandra Ndebele exoxa ke ngamasama awards lesigqoko sake esithiwa yiso esasisihle ukudlula zonke. Hayi, sizalipha ke kusasa ingxoxo yethu loSandra Ndebele ngoba kwakathesi isikhathi sesidliwe ngumangoye. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo ke lamhlanje. Kambe ikomiti yebandla le-MDC entsha ekhethiweyo izenelisa na ukumanyanisa amalunga ukuze kungabi lancintisanayo wodwa engawebandla linye. Hayi, asazi ke siyitshiya khonapho. Igama lami ngu-Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa.